Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngiyabulela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 5 Zibandlela 2018 ngoPresident Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Kangeli sakuthi ngaphambilini sikhangele sifuna ukuthi okufuna kwenziwa ngumnumzana mina ngagolapha yikuthi etshengisele abasekeli bakamogetswandra ukuthi yena ngupresident omuntu wonke kungenani lokuthi kuzombusa azo umi ngakho.
Mongameli Emmerson Mnangagwa wethekelela umkhokheli webandla eliphikisayo ele Movement for Democratic Change MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai.
Bashaya sonke bephuma igazi then mina bangidonsa ngenwele benginedreadlock bangidonsa ngedreadlock lali lasuphuka bangishaya kakhulu bathi mina ngiyi-wicked bilingi ngoba yimongo wesifazane phakathi kwalabo laba engahamba nabo.
Intsha yebandla leMthwakazi Republic Party ebotshwe itshengisela enkonzweni eyayilomongameli Emmerson Mnangagwa kobulawayo ithi ibuzisiswe ukuthi ngempela ayisibo becelele ZANU-PF leG40 elalisekela unkosikazi Grace Mugabe. Kuthi-ke abantu abalabazali abazalelwa kwamanye amazwe ababizwa ngokuthi ngama-aliens babikwa belokhu besehluleka ukubhalisela ukuvota lanxa umthethwandaba usanda kunquma ubana bengakwenza lokho. Zonke lezi ndaba lezinye zilizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ikhatshwe ngomunye wabasekeli bakhe uretired General Constantino Chiwenga namhlanje wethekelele umkhokheli webandla eliphikisayo ele Movement for Democratic Change MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai emzini wakhe oseHighlands eHarare ngoba umkhuhlane wemvukuzane lokhe umlalise phansi. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Lesi senzo sikamongameli Mnangagwa samukelwe ngemibono ehlukeneyo emphakathini, abanye besithi wenze okuhle, abanye njalo besithi ngemifanekiso ephuma ezindabeni nasezinkundleni zokukhulumisana ezebulenjini ezigoqela oFacebook, Twitter, WhatsApp lezinye uveza ukufa kwebandla elikhulu eliphikisayo ele-MDCT. Umnumzana Pride Mkhono uthe lolu luhlelo lukamongameli Mnangagwa lokwengezelela ithuba lakhe lokunqoba kukhetho lwalonyaka ngokuziveza njengomongameli womuntu wonke loba abe MDCT njalo elozwelo.
Kangeli sakuthi ngaphambilini sikhangele sifuna ukuthi okufuna kwenziwa ngumnumzana Mnangagwa lapha yikuthi etshengisele abasekeli bakamogen tsvangira ukuthi yena ngupresident womuntu wonke kungenani lokuthi kuzombusa azo umi ngakho. Ngo-2018 sibona uMnangagwa efuna ukuthi ethole usekelo kulaba ababesekela umogen tsvangira.
Isikhukamfundo umnumzana Professor Lavmo Maduku uthe okwenziwe ngumongameli yinto ehloniphekayo njalo yinto okumele yamukelwe umuntu wonke kwezombusazwe eZimbabwe.
Well, I mean that's a very good step in the sense that
lokho kuyinto enhle. Umongameli laye uzitshengisele sibili ukuthi ngumuntu ovakatshela abanye abagulayo. Akukhanyi angani umongameli ubekwenzela ezombusazwe kumbe ukhetho oluzayo. Njalo kuyinto esiyithakazelelayo wezombusazwe oweZimbabwe sisiya phambili.
Ingcitshi yezombusazwe umnumzana Tshenisa Ntukagwa uthi leli linyathelo elithathwa ngumuntu ohlakantimileyo kwezombusazwe okwenziwe nguMnangagwa esandulela ukukhankasela ukuze anqobe kukhetho oluzayo.
Mina ukubona kwami lezinto zepolitiki, ukubona kwami mina akwenzileyo sokujezise yena phambi kwamehlo abantu ebengumuntu othandekayo. Bonke abantu abepolitiki bayakwenza lo.
Umnumzana Nkanyiso Nxumalo uthi okwenziwe ngumongameli kutshengisa ukuthi umuntu olenhloso yokubambanisa abantu njalo lokhu akwenze namuhla kuzamlethela amavoti ngokhetho lwalonyaka.
Okokuqala sikhangeleni ngodaba lokuthi uMnangagwa ukuthatha kwaphi isikhundla ngumuntu ofuna ukuletha ukuxolelana. Simbone siya kumongameli Mugabe emupha lokhu lalokhuyana ukuthi ahlaliseke. Simbona njalo nanku siyakumukela Ntshangirai wonke lokhu kuphakathi kwenhloso yokuletha uzulu waseZimbabwe together.
Umnangagwa ubekhatshwe ngomunye wabasekeli bakhe uretired General Constantino Chiwenga lapho esiyabona uTswangirai emzini wakhe owe-Highlands eHarare yena-ke osenesikhathi elisana lomkhuhlane wemvukuzane. Imfanekiso ephume kulolu hambo ye evuse ukuxokozela kwabanye abathi uTswangirai sokumele adelele omunye wabasekeli bakhe ekukhokheleni ibandla le-MDCT ngoba le mifanekiso imveza engasaphathekanga okokuthi akusamelanga aqhubeke ekhokhela kungabe sokumsinda. Kwezinye indaba eziphuma eHarare, umthetho osalulongwa wokukhulumisana umlotha lokuxolelana i-BOA National Peace and Reconciliation namuhla ipasisiwe ukuba ngumthetho kulandela insolo kaZulu ngokuswelakala komthetho ongalandulela abantu ukuthi babhodlise inhliziyo ngenhlungu zokubulawela izihlobo ngezombusazwe. Usenjalo obengumphathi intambo wezemali kuhulumende kwayengumongameli uRobert Mugabe engakaboshwa umnumzana Ignatius Chombo uzabuyela emthethwandaba ngomvulo lapho akhangelelwe ukucela ukuthi ayethiselwe eminye imigoqo ayibekelwa nyakenye phansi kweziqondiso zokuhlawulelwa kwakhe imali yesibambiso. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Kuthi ke ibandla le-MDCT lilandule impiko ethi umongameli Emmerson Mnangagwa ubebona umnumzana Morgan Tsvangirai ngodaba lokumazisa ngemali okumele ayiphiwe ngoba wasebenzela uhulumende. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli uNkosazana Thabita Khumalo utshele uChris Gande weStudio 7 ukubana ababili laba bakhulume ngempilakahle kaTsvangirai kuphela.
Yeah, uPresident Mnangagwa uhambe wayabona uPresident wethu ubaba uTsvangirai njengoba sonke sisazi ukuthi ubengezwa kuhle, so ubeyamkhangela naye ukuthi amxhase njalo amkhuthaze ukuthi hayi uma ngumntukela umuntu nxa egula kuqakathekile ukuthi avakatshele umhlobo nabangane kwenzele ukuthi naye azizwe hayi ukuthi kuyathembisa lomzimbi yakunye kuyeni xa usubona izethekile.
Bakukhona yini abakukhulumileyo okungayisikho kwempilo nje okwezombangazo?
Hayi, ezombangazo kazange zixoxwe sibili, bebekhuluma ngempilo nje ukuthi azi ukuthi umkhuhlane kusungimaphi nodokotela bathini zabe kwenzakalayo ukuthi ayazwisise ukuthi umkhuhlane kusungimaphi njengoba sonke sisazi ukuthi ubaba uTsvangirai lekhomenti.
Sibonile ubana ube lo msekeli wakhe uMnangagwa umnumzana Chiwenga, bekulohlelo yini abavele kade beluhlelile ukuthi bezombona kumbe uphongumbiza nje omunye wakhe ukuthi asiyobona omunye?
Hayi, kuthi ukuthinti abantu uChiwenga engumsekeli kababa uMnangagwa kuthi ukuthi naye ebizile ukuthi amxhase bayibona umkhuhlane wokubaba uTsvangirai.
Lapha-ke kube kuSazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekoBulawayo. Kulabantu abaningi abathi umongameli Emmerson Mnangagwa wenze kahle ukuthi ethekelele umnumzana Morgan Tsvangirai ogulayo emzini wakhe. Kube khona njalo abanye abathi uMnangagwa ubekhankasela ukhetho oluzayo. Ake sizwe umnumzana Effort Nkomo okubandla leZanu PF, umnumzana Willard Sithole lomnumzana Nqabeni Nyanda yeMkhonto Khumalo bexoxa ngodaba lolu kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulelwa enkundleni yebulenjini bokuzilibazisa kukhasi eleVOA Ndebele kuFacebook.
Kutsho ubuntu. Nxa kulobuntu abantu bonke abeZimbabwe, nxa usulesikhundla sokukhokhela ilizwe uyabanakekela, nxa navelela ukuthi ngumuntu ophathekileyo uTsvangirai, so nxa siphila emhlabeni kumele sizwelane.
Singathi kwezombusazwe kulokuzwelana yini kumbe undoda sibonele?
Lanxa sikwezombusazwe ubuntu yinto okumele ukuthi umuntu wonke ayiqakathekise.
So khonapha ke uthi beqhuba khonokhu nje okobuntu, akutsho ukuthi beqhuba ezombusazwe ukuthi ayibonakala khona ngale kutswangirayo ukuthi yena phela ngoyo lamandla okwedlula ke uNumzana uTswangirayo.
Hayi, kwelokhu ngeze ngakwazi okusengqondweni yakhe, mina ngikhangele esikwaziyo esintwini sethu. Engikwaziyo futhi mina ukuthi nxa unikwe isikhundla ngumkhokheli, sukukhokhela wonke umuntu lezinanakazana eziselizweni, lezibungu zonke, bonke sobakhokhela uzithole ukwelatshwa khonapha ekhaya.
Sasilo baba ke uWillard Sithole, ubona njani udaba lolu lokuthi uMongameli Mnangagwa uhambe wabona uMnumzana uTswangirayo?
Kuyinto enhle kakhulu leyo, ukhombise ukuba leader, ukhombise ukuba ngubaba, njengalokhu bekungena efanayo same WhatsApp group anyway. Kuyinto enhle kakhulu leyayenzile.
Akutsho ukuthi kumbe uhambe khona ngalo ukuthi yatshengisela abantu ukuthi uTswangirayo uyagula, kwenzela ukuthi nxa sokuba ukhetho abantu bengamvoteli?
Abantu vele siyakwazi ukuthi uTswangirayo iselabo 5-7 years vele egula, akusiyo into entsha. Noma ehambele ukuthi kube njalo, kulungile khona ma kuwukuthi kuzoshintsha iZimbabwe kube ngcono, kukhombisa lokukhula. Ngoba uma sikhangela ikhetha leli elidala ubaba u-RG Mugabe, okube mhlawumbe nguye obekade phethe sesikhundleni, mhlawumbe kube kakwenzanga lokho. So ngokwenza njalo le misebenzi yakhe izinto kamisite Mnangagwa mihle kakhulu, iyancomeka, iyabukeka. Kodwa osekusele yokuthi la yakhambe ayokhala le ebalangweni, afika sokuphele kuyilithe akhulume labantu.
Ngizokuthola sesilobo ke uNqabeni Nyandwe Mkhonto Khumalo.
Akhona kuyinto enhle, kukhomba ubuholi bakhe nje obuhle, ukuthi ukuba ubengaqhuba nje ngalona lolu nyawo, mhlawumbe bekungaba khona okuhle notshintsho esingalubona. Ngoba ukwehlukana kwabo ngokomqondo kwezepolitiki akutho ukuthi bayizitha,
kodwa ke akutsho ukuthi kuyakwehlisa isithunzi sikaTswangirayo.
Sikhangele kwezepolitiki kuyamethisa isithunzi kakhulu, ngoba izini labantu abamlandelayo bazazithola sebengasekho safe ukuthi bathunganyele nomuntu osesimeni esikuthi hayi njengalesiyana. Ngoba noma kunini sesinyeza nje indaba esingathandiyo ukuthi isizize, njalo abantu bazakubona sekungcono ukubana bahambe lebandla elibusayo. Noma nje lena ibandla elibusayo lingathi bese lenindezelo leyana olalukhona nje ekumongameli wethu sesewa umayeseleni uNkumzabo. So yona into yankhona ayikho nje nathi sithanyela nje kwezepolitiki, ngoba abantu manje mangilandela lapha ku-social media sebelokukhona ona TV ukuthi yena uTswangirayo sokumele ukuthi hayi agide nje laye athiyele abanye basale sebegida le ndima leyi yezepolitiki. Ngoba le nyaka sikhangelele ukuthi singene kuma-elections, ngakho isimo yena akithi sona asisavumi ukuthi angene kuma-elections.
Lapha ke sibe silalele uMnumzana Nyanda yeMkhonto Khumalo, uWillard Sithole loMnumzana e-14 Nkomo webandla lezano PF, bexoxa loGibbs Dube owe-Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni esilethulelwa enkundleni yebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Lingakhohlwa kuhlelo Studio 7 Live toku 8 ntambama kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM la uShortwave 4930 6065 la ku 15460 kHz. Ku Live Talk lamhlanje siphatha ngohambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokuyabona umkhokheli webandla eliphikisayo LMDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai ogulayo emzini wakhe owe-Highland. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngizaphinda njalo 001-202-465-0318. Ukuze silithinte icingweni lingenelani kuhlelo, kulapho abangekho eZimbabwe lelakho ukuya ebulenjini ku-www.studio7news.com. Lidinge lapho okubhalwe Live Talk, lifone inombolo, liqale nge-international access code ezithi 001-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise-UK, eMelika loba kwezinye indawo zomhlaba. Intsha yebandla leMthwakazi Republic Party ebotshwe itshengisela phambi kwenkonzo eyayilomongameli Emmerson Mnangagwa kobulawayo ngempela sonto ithi ibuziswe ubana ngempela isiyo yecele leZANU PF leG40 na elasekela unkosikazi Grace Mugabe. Amalunga la ayisishiyagalombili akhululwe ngemva kokutshaywa lokuvalelwa esitokisini okwamalanga amathathu. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomunye wabo unkosazana Sehliselo Ndebele.
Bathe besikhiphele ngaphandle kweholu kwafika abantu ababegqoka ama-civilian engicabanga ukuthi ngama-CIO mhlawumbe nama-CID nabafana beZANU PF. Base besishaya basitshela ukuthi sidelele upresident then labo abafana abanye bakhona befuna ukwazi ukuthi sithunywe ngubani. Omunye wabo wathi khona ngabe G40 laba bathunywe nguJonathan, then omunye wathi sithi no akusibona be G40 ngabakabheshi likaZulu. Omunye wathi khona hayi akusibe ebheshi likaZulu ngabakamthwakazi Thwakazi Republic Party. Baqhubeka besishaya kanjalo and then ke bashaya sonke abanye sebephuma igazi. Then mina bangidonsa ngenwele bengine dreadlock. Bangidonsa ngedreadlock lazi lasuphuka. Bangishaya kakhulu bathi mina ngiyi-weekend lindi ngoba yimongo wesifazane phakathi kwalabo laba engahamba nabo. Bathi khona bazoshaya mina kakhulu ngoba mina ngowesifazane ngiyi-weekend lindi. Labo bazokhuluma bazokhonfesa ukuthi khona basithunywe ngubani. Then besitrethena besithi bazosibulala bazosihambisa e-KGC noma sihambe siye Hillside. Azi i-track police station basiqeda lapho ke basusa basihambisa e-Breadbarrack besihambisa yemoto yamapholisa. Lapho basika nakhona amasotsha la ayisitrethena engathi azosishaya ngempela ngathi sizobulawa but then again bagcina bengasasishayanga lapho e-Barrack. Basisusa basihlala lapho maybe for about 2 hours singekho free like badibhekele sihlale sikhangelele singabakhangeli bona besishuthe izithombe besibuza imibuzo bethatha ama-profile wethu. Basiqeda lapho basihambisa e-Central Police Station la esasika sadithenwa khona.
Ye manje njengoba usithi wena wadonswa inwele ulimele okunganani?
Angizange ngilimale ekhanda kodwa mina emzimbeni ngoba babesikhahlela besishana ngezicathulo nginamabala amnyama emzimbeni kodwa ekhanda angizange ngilimale ngoba sihambile kuya-checkwa ngudoktor sesihanjiswa yiphathi ye-MRP.
Abanye abalimeleyo balimele okunganani?
Abanye abalimeleyo omunye walimala omunye manje izulu sithe sihamba kudoktor bambhandishile ilihlo. Then omunye abanye badaba emlomeni enzeni omunye walimala phezu kwelihlo la nasemakhaleni yibo laba ababevuza igazi.
Manje ukudla laliphiwa?
Ukudla zange sinikezwe besiphathiswa ngabantu be-Thwakazi Republic Party ngoba silimele sifunke esibhedlela basiyalifa. Lezi mpahla zokutshintsha besingavunyelwa ukutshintsha nokugeza into 2-3 days silele laphana asizange siphiwe i-access yokuthi sigeze sitshintshe zona impahla.
Manje lilele njani khonapho?
Silele kabuhlungu ngempela ngoba okuqala vele nezingubo azikho nema-toilet awakhinwa. I-flushing system leyana ayisebenzi. I-environment yakhona it was too bad for a human being to live in.
Manje ngemva kokwenzakeleyo kukuthiye unjani?
Yazi ngigcwele ngibe ngafila ngathi ngiba traumatized shocked ukuthi khona indlela abantu okuthi khona kumele abantu baphile ngokwesaba elizweni elingelabo okuthiwa yilizwe eline-freedom. Ngakubona mina ukuthi ama ngabe kunjalo akuna-freedom ngoba if I can't express my feelings ngizobe ngithi i-freedom ikuphi lapho.
Unkosazana Sehliselo Ndebele ngomunye wabasakhulayo bebandla leMthwakazi Republic Party obotshwe ngamapholisa etshengisela engomunye wabakade betshengisela phambi kwenkonzo ebilomongameli Emmerson Mnangagwa ngempela sonto eyedluleyo. Obekhuluma ecingweni lapho leStudio 7 ekobulawayo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisibamba siphuma ngapha ngase Voice of America ese Washington DC. esize udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Umongameli Donald Trump wakwele Melika ngolwesibili wethule umbiko enkundleni yokuzilibazisa eTwitter lapho athe abantu bakwele Iran sebelwisana ngamandla lohulumende ongalunganga njalo ongelazwelo. Umbiko lo ulandele okwenzakale edolobheni leMashhad okulabantu abatshengisele emigoqweni uTrump esithi lokhu kungenxa yokuthi abanakudla njalo akuhlonitshwa ilungelo labo. Abantu abedlula amathumi amabili sebebulewe ngamapholisa akulelo lizwe ngesikhathi betshengisela emigoqweni. Uheather Newet isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi ilizwe lakhe lilonda ukutshengisela kwabantu laba kwele Iran. Uthi inkokheli yakulelo lizwe siyahuquluza inotho yonke yenza ukuthi ele Iran libe lilizwe elingatsho lutho njalo kube yindawo lapho okuhlala kuliwa khona njalo kulezimpi zomvukela ezingapheliyo. Uthi abantu abaningi bathwele nzima kulelo lizwe njalo kusobala ukuthi ukutshengisela lokhu sokusendaweni eziningi zakwele Iran. Unyuwethi uthi ilizwe leMelika liyakuchothoza kakhulu okwenziwe nguhulumende obulele abantu njalo obophe abanye abatshengisela emgwaqweni. Uthi amazwe emhlabeni wonke jikelele kumele achothoze lokho kwenziwa ilizwe le-Iran ngoba kusobala ukuthi uhulumende walelo lizwe wephula ilungelo loluntu.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to forget. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, in a maling for me, there were not.
Ngesikhathi ilizwe libhekene lokhetho lonyaka, imbongi yeZimbabwe edumileyo uBongani Mncube usethule indlikizane yedlalade alithe lihlose ukuchumayela ivangeli lokuthula ngalesi sikhathi esidume ngokuchitheka kwegazi udlakela olwesabekayo lemfa yabantu abaningi. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Let me your ear, dear brother. If we cared for each other, we wouldn't have gone through those massacres. If we love one another, our brothers and sisters.
Kulendlalade lakhe lithi dear brother, imbongi yodumo uBongani Mncube uthi mayuyu uxolo akube lokuthula kulolu khetho hatshi udlakela. Zilitshumilane ingoma ezikulendlalade uBongani uthi le ethi dear brother iqukete intshumayelo yoxolo yokuvumelana ukuthi alivumelani kodwa livumelana ngokuthula.
Umholo we-opposition party ebhalela umuntu obusayo ukuthi regardless of ukuthi asiboni ngasolinye kodwa we are still brothers, noma singamashona noma singamandebele singasebenzisi ama-resources ethu kill our own people like owakusenza ke-Africa. Regardless of ukuthi asiboni ngasolinye kumele sike sihlale phasi ndawonye as brothers sikhulume ngokuthi yini esiyifunayo.
Lesizwe yaziwa kakhulu ngokutshaya inja ingafihli imphini nxa ikhuluma labaholi. Ungibhace ezizweni Why Africa Why lingakhohlwa ngamanye amadlalade akhe aqondiswe ngqo kunkokheli zelizwe. Zikhona-ke ezothando azifaka kule dlalade ngendlela yokukhombisa khona ukuthi umuntu wonke akathanda umakhelwane wakhe njengoba ezithanda yena ngesikhathi sokhetho lwalo nyaka. Ingoma ezikule dlalade ezibalisa ethi dear brother, thakabe thilitose, inkululeko lezinye zikhuza abasekeli abaholi ababusayo lababuswayo. UBongani uthi umkhuba okuhlasela kufuze ube ngumabona bulawe kukhetho lwalonyaka.
Inkululeko yangempela asizukuyithola ngokulwa lesingavumelani labo, soyithola ngokuthi sivumelane ukuthi ngeke sihlale sivumelane singabantu. Inkululeko yangempela asizukuyithola ngesibhamu, soyithola ngokuguqula imiqondo yethu sicabange kahle sicabange ngendlela eyakhayo. So inkululeko yangempela kayitholakali ngokuthi sihlale sigijimisana sihlale silo, kodwa itholakala ngokuthi sikhulule imiqondo yethu, si-accepte ezinye izinto ukuthi ngeke sihlale sivumelana.
Ubungani ukhuthaza bonke abathanda ukuthula ukuthi bathintane laye kuFacebook egameni lakhe lithi Bongani Mncube, bazitholele lolu luju oludliwa umuntu ebotshelwe. Leke ethi inkululeko itshaya kuthophele ngoba ikhuza mgceke iziqoqodo ezithi nxa kufika ukhetho ziphenduka umqhuma indumba engavuthwayo ngenhloso yokugila imkhuba ukuze zithole amandla ombuso ngodli. Nelsuno 7 Johannesburg kwele South Africa, New Benedict in Sapo.
Uzami ngibelethe ukudelanga yakhona yokumula mhlawumuntu kwesabo kwesabo munye yokumula mhlawumuntu kuzonda uzonda umuntu yokumula mhlawumuntu kuthanda ukuthanda omunye kaluthule inhliziyo yami nyawozami ngibelethe ukudelanga yakhona inkululeko yokuba asikuyithola ngokubulala esingavumelani labo zoyithola ngokuvumelana ukuthi ngeke sihlale sivumelana inkululeko yangempela ayitholakali ngokuchitha igazi itholakala ngokubhubhula imiqondo inkululeko yokuba sizokuyithola ngokokuba sifikisayo zoyithola ngokuyihlonipha imibono yabanye inkululeko yangempela sizokuyithola ngesibhamu nemikhonto zokuthola ngokubanika indlebe abakhonondayo
nkululeko soyithola phi nkululeko soyithola phi nkululeko soyithola phi
Mbali kholisile uhlelo lwethu lalamhlanje Woza Friday lilo Benedictine Hlabo. Hayi sathi sethu savuma ukuba siqhubekele phambili. Esenza kwenza ke lapha yikuthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela umongameli Emmerson Mnangagwa wethekelela umkhokheli webandla eliphikisayo ele Movement for Democratic Change MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai. Kuthi ke intsha yemthwakazi Republic Party ebotshiweyo itshengisela phambi kwenkonzo ebilomongameli Emmerson Mnangagwa kobulawayo ngempela sonto eyedluleyo ithi ibuziswe ukuthi ngempela ayisibo becelele ZANU-PF eleG40 elisekela unkosikazi Grace Mgabe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPractice Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.